So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 29 Mabasa 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owethesa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu.
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusiphi ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuwe.
Isizalwane seZimbabwe esiyisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu.
Ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks thina siyabe sikhangelile isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele ngisidla umumbu but ukuthi ungaba lesikhathi sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Kubulawa indlovu eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owetheswa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. UMbalula wathi abasuka kubutho leZimbabwe yibo abadala amacala obudlwangudlwangu behlome ngemibhobho. Intatheli zindaba yeZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Mxolisi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi amazwi la asefake izizalwane zeZimbabwe engozini.
Ya khona vele inkulumo ezinjengalezi zenza ukuthi besabe kakhulu lanxa nje kungekho esesikubonile as a reaction from abantu balapha. Kodwa khona ukwesaba kukhona kakhulu ukuthi sokungenzeka kwenzakale lokho okwenzakale ngemva kokubana umeya waseJohannesburg la ekhulume inkulumo ecishe ihambela layo nabeni.
Manje wena ngokubona kwakho kuleqiniso yini lokho kwakhulunywa nguMbalula?
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa akusiphi ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuwe. Akusiphi futhi njalo ukuthi amacala adalwa lapha adalwa ngabantu bengithi abaseZimbabwe. Kungakho yena ufunga ukukhuluma nje into engathi mina yini kuluma lezi njengalezi ezikhulunywa emabhawa. Iqiniso langikhona alikho kakhulu kangako.
Yena uMbalula bamthatha njani abavele eZimbabwe? Bona ungani yikuphosisa ukukhuluma nje kumbe ngumuntu vele ongathandi abantu beZimbabwe?
Angiyeke ngatsho ukuthi ngumuntu ongabathandiyo kodwa ungumuntu lwana ophonga ukukhuluma uqala ngokukhuluma athi secabanga. Umuntu othanda ukuthi yena azakale ngokukhuluma izinto engathi nge-click awuni ngesilungu. So yindlela abonakala ngayo la.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kukhona okunyaza ukukhuluma yini okungagcina kufana lakhona lokhu okungafaka izalwane zeZimbabwe engozini?
Lokho ngicabanga ukuthi kuzokuya ngokuthi yena ebandleni lakhe kumbe ngithi kuhulumende bamphatha kanjani ngoba sizwe kuthiwa usehanjiswa ebandleni eliphikisayo le-DA selimhambise enkantolo yezokulingana ukuthi le nto ayikhulumileyo isingamkwenza umemetheke inzondo ebantwini bakuza ikakhulu abeZimbabwe. Kungakho okuzokwenzakala lapho enkantolo yikho kuzokutsho ukuthi yena uzokuphatha kanjani ngemva kwalokho. Kodwa njengoba sinjile ukuthi indoda yakhona indoda ethanda ukukhuluma ithi sicabanga ngemva kwalokho. So kungenzakala njalo ukuthi usengaqhubeka njalo ekwenza lokho.
Alo ke uMnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulesinye isizalwane seZimbabwe esesihambe emthethwandaba sisithi sifuna uhulumende weBotswana asihlawule imali engamapula ayizigidi ezinhlanu 4.5 million pula ngemva kokubhaxabulwa ngemvubu eqolo esetheswa icala lokujontsha. UMnumzana Khotso Nyathi usebenzisa isitulo samavili iwheelchair ngoba engesenelisi ukuhamba ngemva kwesehlakalo sanyakenye. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kwele Botswana.
Umnumzana Nyathi uthi wabotshelwa kuntshontsha nyakenye emzini weTlokweni oseduze leGaborone. UNyathi uthi wahanjiswa enduneni wayethelwa imvubu kanemhlanu phansi komthetho weBotswana. Lokhu kwabe kuqala kwendubo zakhe ngoba waqala ukuba nodubo lweqolo waze wagcina esehluleka ukuhamba. Wafaka esihlalweni esilamavili iwheelchair wayesayisebenzisa impilo yakhe yonke. Ngokunjalo uNyathi usehambise uhulumente weBotswana emthethwanindaba esithi ufuna ukuhlawulwa imali enkanye izigidi ezinye lengxenye zamapula i-4.5 million ngenxa yokulimala kulandela ukuthelwa imvubu. UNyathi wayebotshwe labanye ababili beZimbabwe bagotshelwa ukuhlala umnyaka ejele phezu kokuthelwa imvubu. Ekuphumeni kwakhe ugatsha lwe-immigration eZimbabwe lwala ukumamukela esuka eBotswana besithi kaqale ayelatshwe. Ubehlala kwenye indlu esitishini samapholisa eTlokweni ngaphambi kokuba atshelwe ukuthi angeke asahlala khona ngoba ehambisa uhulumende emthethwandaba. UNyathi utshele iStudio 7 ngocingo ukuthi usexhotshiwe emapholiseni ngakho siyazidingela indawo yokuhlala komunye umuzi phandle kweGaborone. Uthi uhulumende ucinulwe ukuthi uthathe inyathela lokumhambisa emthethwandaba efuna ukuhlawulwa. UNyathi wangena etshele evele esehluleka ukuhamba njalo uthi waqeda isigwebo evele esesebenzisa isihlalo samavili. Uthi okubuhlungu yikuthi uyehluleka lokuzigezisa. Amadokotela amtshela ukuthi umthambo owuchitha amanzi emzimbeni kanye lomgogodla konakala ngesikhathi ethelwa imvubu. Khathesi ubesebenzisa ithumbu lokuhlonywa uma esiyachitha amanzi esambuzi. Udaba lukaNyathi luza ngesikhathi kulokuqonga kwenani labezimbabwe kakhulu abangena eBotswana ngekho emthethweni bebhekana lokuhlukunyezwa ezandleni zamapholisa wasewugcinule abanye beZimbabwe. Amapholisa eTlokweni lapho uNyathi obegcinwe khona batshele intatheli zindaba ukuthi abanamlandu abawudalayo ngoba ukuthela imvubu ngumthetho okhona eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eGaborone kwele Botswana.
Siyabonga Martin Ngwenya. Abazingeli bedethe sebedubule babulala indlovu ezimbili ebesezithwalise nzima izakhamizi zalumango. Ngeviki edluleyo kudutshulwe eyakuqala kwathi ngolwesine kwadutshulwa enye njalo. Sixoxele sakhamuzi sakhona le umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlovu vele zisalise nzima kabuhlungu. Ngikhuluma kanje bazulele in a space of a week kusukela bebulala eyinye duzane bedete ema-New Stains laphana lapho zazingena khona umhlambi the whole crow of at least 12 to 15 heads ziravazi ukudla kwabantu. So izolo ngikhuluma kunje so babulele eyinye emagoli khona ngale futhi eyinye indlovu but yazowela phakathi egame. Zisithwalise nzima inyamazana lezi.
Manje nxa zibulewe liyayithola yini inyama?
At least ukunikwa inyama kusincede lalutho. Siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende yena ngokwakhe onguye umnikazi wenyamazana zona lezi ezame imizamo yonke ukuona ukuthi bengavikela njani inyamazana zona lezi because ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yona leyana for 2 or 3 weeks. Thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele sizumumbu but ukuthi ungaba lesiqalo sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama kwenzakala.
Abakho yini abayithengisayo inyama yakhona?
Kukhona kuyana okuthengisa kokuthi umuntu ufuna ukuyonatha utshwala but ayithengiswa. Lokuyana onelight yokuthi ungaze ukhulume ukuthi kule nyama yendlovu ethengiswayo ukuthengiswa labantu babhema igwayi labanatha amasikadi amasezi khonoko and akusho lutho vele nxa sikhangela impilo yecommunity khonokuya.
Manje impondo ke zihanjiswa ngaphi ezendlovu?
Impondo ziyathathwa le campfire abe campfire then finally bayazisarenda kukobe national parks. Thina izakhamuzi ziyabe zidlelwe vele imali yangkhona is next to nothing vele kufanana lokuthi kuya kungela niks benika izakhamuzi vele imali yangkhona kasiyiboni. In other words into abanika yona abantu sokonokuyana kade ukuvuzwa kwenyama but inyama useless because inyama nyakwanisa ukuthi ngizivulalele imbuzi emzini wami kumbe even inkukhu ngidle kumbe even ukuthi ngihlabe ingoma. So impondo ziyatathwa lo hulumende iNational Park siyatatha awekempera buya on the scene kuzotatha but eventually they say bayasalenda koko kwabantu beNational Park we benefit nothing akula lutho esithola kumpondo zezenyamazana zona lezi zimazana emasimini akula lutho esithathayo.
Hello ke ngumnumzana Stanley Tori Maisakamuzi sedede ubekhuluma le
Tshepe
ekhona le edede
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemasingo eMwenezi West District njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Nkosana Nkiwane. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Eh, sakubona baba Tungameli Nko.
Yeah, kunjani emasingo eMwenezi kulezinsuku? Kuyini okwenzakalayo?
Kulezi nsuku baba, ngathi sibhizi baba, emasimini baba siyadobhadobha lokho esikutholileyo nje kuncane. Ngoba kube nohlupho nokuthi kube nezulu, izulu libe liningi kakhulu, izinto ziyabuya zatoda. Kodwa ke hayi laba ongathi basesidakeni, hayi batholile okungcono. Laba besetshebetshebeni, hayi kumoshakele ngampela ngoba namanje kusatoda nje amanje asagcwele indawo zonke.
Abadobhileyo kancane kuyini kahle kahle abakutholileyo? Ngumumbu, inyawuthi, ngamabele kuyini?
Ngathi labantu abanikezwa indawo zokuhlala emaplazini kakhulu yibo abantu abangathi basesidakeni, bawulimile umumbu ngempela, nawe uma uhamba awuyawuncoma ngempela, ungathi yibo abazodobhadobha umumbu kakhulu ngoba hayi labo abasetshebetshebeni abalima onyawuda, hayi kukhahlele kusese kuncane vele ukuthi hayi akuyenzanga kahle nomumbu wakhona, mara bazodobha nje abadobha ezitendini lapha emakhaya kancane.
Wena kwakho amasimu Nkiwane kuyini okutholile?
Ngathi hayi esitendini nje hayi umumbu ngathi ngidobhadobhile ngempela, adobhile sizokuthi unyaka wonke ngempela.
Aha, sike sathi sikhuluma ngaphambilini wakhuluma njalo ngekliniki eliyakhelweyo, ungasitshela ngalolu daba?
Ya no Ntunga kusho ukuthi kunohlelo laphana, iclinic yakhona ayikakakhiwa but isi-approviwe, yinto nje esehlelweni ukuthi siyakhelwa ngoba sibe sine-clinic ezisebudeni lesizihambele ebudeni kakhulu. So sincoma kakhulu ukhansela wethu ngoba nguye ozamileyo ngempela ukuthi asizamele ukuthi sithole iclinic leyo. So ngathi vele kuyona yamaziki azayo nje kuzobe kuhlangwana nje kukhulunywa nje ngengqubekela phambili yakhona ukuthi iclinic yakhona ngihamba kanjani ngoba amaplani konke nokuphegwa hayi sokuphumelele kukhomba ukuthi hayi ngempela iclinic seyikhona ngoba siyihambela ngempela ama-15 to 20 kilometers iclinic. So siyancoma kakhulu ukhansela wethu ukuthi hayi sisebenzile ngempela.
Iyakhiwa ngubani le clinic? Usizo lilutho lengaphi?
Kusuthi usizo lwakhona luphuma khona kuhulumende ngempela. Njengoba ngisho nje sokufakiwe ingodo lezi zokufensela manje, uma izidina nazo zezikhona, hayi izidina umphakathi ushayile eziningi kakhulu. So nengodo zokufensela nefensi konke sokudiliziwe, sokusebenza ukuthi bafake ifensi kuqale nje ifoundation ba.
Ve kuliphazamisa kanganani, kulikhathaza kanganani ukuhamba umango omude njengezakhamizi elisiya eclinic?
Bekusiba buhlungu kakhulu kuthola ukuthi mhlawumbe umuntu ngesingizi sithi mbeni ku-critical situation ufuna usizo esibhedlela ngokushesha, kuthola ukuthi hey izimota mhlawumbe kazikho ukuthi umuntu ayofika khona ngezinqola kuthatha isikhathi, kugcina luza nomphefumulo womuntu. So uma sesithola iklinika eduze ngathi into mpela enkulu ezosiza nomphakathi.
Isibhedlela sona sikatshana okunganani?
Izibhedlela zethu zisebudeni ngempela, zisebudeni kakhulu, zisebudeni siyakuhambela ngempela, zikhatshana baba ngoba either singaya eBite Bridge or siye phesheya kukangwanezi, khona bathi kukakhothwa ngegama layo indawo ikhona but isebudeni nayo ifana i-distance yakhona ifana nje neyeBite Bridge ngama-100 and something kilometers.
Emakliniki belilawo belisithi lingahamba lithole kuhle yini imithi?
Hayi imithi iyatholakala kahle kakhulu, iyitholakala ngempela, hayi abantu bebesizwa kakhulu emakliniki, imithi besiyithola kahle kakhulu ingaswelakali. Hayi imithi ngempela labantwana, hayi bayalashwa ngempela, into yakhona iqhubeka kahle ngempela.
Aha, hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwane, siyabonga.
hayi nathi sibonga baba impumelelo le bakhona sithi isukuthi ngabe kuyaqhubeka laphambili kunjalo baba noma ibizwe nalo lonsa kazima kanje kodwa hayi khona ukukhona ukubambekayo so siyakungcoma nakho lokho
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxale sakhamuzi semaswingo eMwenezi West umnumzana Nkosana Nkiwane asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntunga milinkomo
ukama
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba sixoxa lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga futhi ngiyakwamukela uhlelo lwakho.
Abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kanti ngubani uBekezela Maduma Fuzwa.
Mina ngithanda ukuthi ngingabuza njalo ngithi mina ngiyimi sibili uBekezela Maduma Fuzwa. Hayi omunye. Angizami ukuba ngomunye umuntu. Ngiyimi sibili ngendlela engicabanga ngayo lengenza ngayo izinto. Ngendlela engiyabe ngicabange ngayo mina ngokwami angithembi ukuthi ngingathi ngiyaki-influensa ngomunye kumbe ngezinto ngifuqa ngabanye abantu hayi yimi mina ngokwami
uthando lwakho olokulwela ilungelo likaZulu livela ngani
obamaceni ngazibona nami sensuza abantu sebesithini ngomuntu olwela amalungelo abantu but mina ngangibona ngisenza nje izinto engiyabe ngizibona ukuthi hayi lokhu kakuhambi lokhu kakuhambi ngithi ngizithole lami sengiphakathi sengikhuluma ukuthi no into kayihambi kuyo ngoba naturally ngizithola ngile iposition yokuthi nxa ngingabona into ihamba wrong ngiyibona ukuthi iza kuba wrong ngiyekele uku-intervena ngihlala ngilo mzwa ngedwa ukuthi but siyekele into ihamba wrong yase yaya yagcina isiba wrong kona kade kufanele kade singakwenza ukuthi into leyani ingahambi kahle so ngagcina ke sensibe abantu bethi ngilolela amalungelo abantu olela amalungelo abantu kodwa mina kuyinto esenhlizweni kuyiphathini yokuthi angivumi ukuthi nje into ibe wrong siyekele injalo sithi kuzakulungisa kuphela
ye siyabona ukubana ungomunye wabancintise kukhetho kubandla le National People's Party. Ungasitshela ke ngezombusazwe ukuthi ungena njani njalo ebandleni leli kuhamba njani.
Okay. Ngisho ukuthi ngicene ngingena kuze zinalezi ezombangazi. Kusukele khona lapho ukuthi inhliziyo yami ibumbane ilizwe leli lingaphathekanga kuhle. Elingaphathwanga kuhle angeke sine sithuba. Singathula into zihamba wrong ngokuphela ziyaphetha ngayo. Endoku wrong ngokunyizela uhulumeni dakhe. So we are being able to still have been genele. Sibona ukuthi uhulumeni wenza izinto ngendlela eyiyo. So yikho ukuzithola lami sengena izinto zepolitiki ku-opposition particular. Ngingene kudala sipolitiki I think ngisasesikolo ekholeji. Ngingakhokhela ama-student ama-polytechnic iZimbabwe yonke. Ngazithola sengiku-youth sesele forum part of Zimbabwe. Nasuka-ke lapho ngaya ku-poly-MDC khona sesangena khona ku-MDC sahamba layo. Sasifika lapho esifike khona ngo-2015 yikho ukuthi ngitshintshe ngibone sokubuya leli bandla likamama uMduva ukuthi ukufika kwami kulo leli bandla njengokuthi sesizamile ngayo indlela efananayo over a long time sezizinto ngendlela efananayo maybe njengoba sokubuyelaba abatsha maybe kulento entsha indlela e-different esingayenza ngayo njengabantu abake badonsa lalaba abantu esingabafuniyo maybe singaxhasana lawo lathi sinekade sisilwa lalabantu maybe singaphuma lento engcono and ephathini kathesi ngiyathaba ukuthi kuhle ukuthi iphathi iyakhulumisana lamanye amabandla ama-opposition ukuthi kwenze i-opposition eyodwa bengivele ngakhuluma ukuthi hayi nxa kusehlulo kwe-coalition ngayihlula sibili lo nyaka hayi mina ngiyathiyana lakho lokho okumbangazi ngoba sale singayazi into esiyifunayo njengabantu bezimbabwe
Hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu usitshela nje ngamafitshane ukuthi ubafiselani elakusasa
yebo hayi abantu besibafu basifisela into A1 ukuthi sithole ukubuswa okuhle siphile lathi elizweni elilezinto ezithile kakuhle into enkqo emqoko esingayibalisa ukuthi abantu basebenzini bamba nemisibili singaqeqi esimene wonke ama depressive lifestyle senzeni into eyodwa ekhukeni ubuntu kanti singafaka okutha kuzasisa ngaphi phambili ngoba lokho esifuna ama telepathic
abesobokeiokuthini sorongo hhayi kwezwakala ayisibongile kakhulu mnumzana. Loke bekungumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengilidedela emuva ngelichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Vimbayiche Muswaburi olwela amalungelo oluntu yena ohlala kwele South Africa eyisizalwane seZimbabwe esisakhulayo. Unkosazana Muswaburi uthi wadlwengulwa eleminyaka eyisithupha yisihlobo esesilisa esasihlala khonapho endlini. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu. Intombazana eyasemberengwa ekhuleleke obulawayo ngizelwe ngumantini kodwa ubaba ubevele emberengwa khathesi okubuhlungu ukuthi asisakhulumela abantu abangamantombazana kuphela sisikhulumela labafana labo badlengile angithi indlebe kufanele ihlale ilalele umntwana ukuze ubone ukuthi kwenzakalani kwama-surrounding abantwana.
Ngezinye indlela singathi vele umntwana oyintombazana kanyeke wachiwa labesilisa abakhona phendlini.
Yize ziseduze kakhulu yizo esifanele sizikhangelele ngelihlo eliqapheleyo. Asithi ukuthi sokufanele singathembi wonke umuntu. Thina njengamantombazana sike inxa sizame le relationship iyale ube lomntwana uzame kweyinye. Kufanele ungene kweleyo relationship ukwazi ukuthi kufanele ngiqaphele ngoba nxa indoda ikhona ukuthi ingadlengula mina ngingumuntu omdala pho umntwana ingamenzani.
Awulabuhlungu ngalokho okwenzakalayo?
Ngangibuhlungu kakhulu iminyaka eminingi ngase ngikhulile ngaxoxa lobaba wami ngamcela ngathi ngiyakwazi ukuthi lisakhulumisana lezihlobo leziyane zangani kodwa into engizayicela ukuthi ucela ukuthi ubaba lo ngingamboni lapha endlini ngoba inhliziyo yami isasebuhlungu kakhulu ngoba yena impilo yakhe yahambela phambili walobola waba labantwana wahlala kuhle kodwa mina inhliziyo yami yahlala ibuhlungu. Kodwa kungasenani umlimi wamthatha ngokuphangisa. Angithi ukuthi ngathaba ukuthi umlimi wayemthethe kodwa ngesikhathi umlimi esemthethe inhliziyo yami yayisibhodlile yayisixolile kodwa ngangingakhohlwanga. Mina abazali bami babele nhliziyo enhle kakhulu angizange ngabona ukuthi kwaba le lama-problem kakhulu le side leyo ye-family okuthi abantu bagcina bengasakhulumisani ngoba bona babebhilive ukuthi ayi bamshaya umfana washaywa kakhulu so base bebhilive ukuthi hayi samshaya samkhuza ebengazange babona ukuthi into le yayivele isingihleli mina phakathi kwendluzweni yami kodwa kungasenani namuhla angilabuhlungu. Abantu besilisa ngiyabanikeza ithuba lokuthi bazikhulumele udaba labo ukuthi udaba labo lumengathi nami ngibenizwa njengomfazi ngilabantwana ababili thathethu ngibengazama nami umshado. Okunokuqakathekileyo ngifuna ukukutshela abantu besifazane ukuthula lokuxola ukuthola kuJesu ukuthola phakathi enhliziyweni yakho akulomunye umuntu ongakunikeza lokho.
Wenelisa njani ukukhuluma ebazalini yisiyasizwa kuthiwa abantwana bayethuselwa ayisabe engakhulumi?
Mina ngayethuselwa wangethusela kakhulu ngathula ngoba yena wangilengula isikhathi eside I think for about 4 months ngithuli. Ngathi ngihamba lo mama sasusekhaya emberenda umama wayefundisa kwesikoleni esiseduze lapho ekhaya sithi siqaphumfula umama athi hayi ungakhangeli ngale ngoba sebona abafana begeza emfuleni mina ngithi ah mama akulandaba lokho ngoba mina ngiyakubona kakhulu ukubhudiza bani bathi sifike ekhaya wacabangisiza wangibiza ke wathi hayi mntanami ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi ngizawushaya wangincenga wangipholisa wayenza yonke into wathi ngicela ungitshela ukuthi ubusithoni nxa ukhuluma lenza ikukukhuluma kwami ke ngithi ngiqeda ukukhuluma umama wangithatha wangisa kumama omdala sathi nomunye umama omdala owayenceda abantu besifazana ukubeletha so wayehlalela abantu abesifazana emzini wakhe ebabelethisa sakuye wathi ngicela ungikhangelela umntwana ngoba wena ujwayele abafazi ukukhayela abafazi ngaphansi hayi wathi ngikhayela kahle wakhuluma ukuthi hayi umntwana akasekho kahle i-point ayenza umamami azisole kakhulu wayengifundisa ukuba yintombazane wayema lapho angitshela ukuthi geza so geza so geza so kodwa engakhanyeli so inyanga zadlula engazange ngakhanyele ngaphansi nenye into emfuna ukutshela abantu besifazane ukuthi nxa lo mntwana uyintombazana qaphela sebenzisa ilihlo leli khanyela umntwana into leyi ikhona into leyi ayisiyo story into leyi isi-reality
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Vimbayihle Muswaburi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga ke sithandekile okwakathesi ke kesizwe imzwisa nje engoma kaMaji u love more majaivan Ngenzani ingoma kaMaji uLove Mama Jaiva nesigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathi ntambo wezamapholisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owethe sabeZimbabwe icala lokudlwangudlwangu Isizalwane seZimbabwe eseyisisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu. Kubulewe indlovu ezimbili eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Olivalelisayo lifisela ubusuku obuhle igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.